umuyi owayengumongameli welizwe uRobert Mugabe abantu bamkhumbula ngezindlela ezijiyeneyo kusika ngokuthi umuntu ungaphi kwelizwe njalo wabonani kumbe wezwani ngaye. Isigaba sakuqala ukuthi uMugabe simazi njengomuntu owakhokhela ukuthatha ilizwe kwabancindezeli. Sibe mazi ngaleso sigaba futhi engukokheli eyangena lozibuse omuthi elizweni leZimbabwe eqalise ngu-Prime Minister wagcina sengumongameli. Isigaba sakuqala-ke lesi esingathi yikukhumbula umuntu owayengumlweli wenkululeko. Okwesibili-ke sokusiya ngokuthi ungaphi kwesigaba, nxa ukhangela umhlubulo wemathebeleni le-Midlands ubonakala njengomuntu owaba lochuku, umuntu owaba lesihluku ngaleso sikhathi kukhitshwa ibutho le-5th Brigade eliyilo lathukuluza abantu kulowo mhlubulo we-Matabeleland ezigabeni ezijiyeneyo ze-Matabeleland le-Midlands. Ngakho-ke nxa bemcabanga uMugabe bacabanga umuntu owabulala izihlobo zabo, umuntu owahlukuluza izimuli, umuntu owavumela ukuthi ibutho le-5th Brigade licatshisa abantu kuze kube namhlanje abakwazi ukuthi izihlobo zabo zingaphi komango njalo kwahamba njani ngazo. Kube sokufithi-ke isigaba sesithathu, umongameli welizwe uRobert Mugabe ukhunjulwa njengomuntu onguye owenza ukuthi iZimbabwe icine isicwila isisenkingeni ephakathi kwazo kuze kufike namhlanje. Ngezinye indlela umuntu wahlala kakhulu embusweni, lanxa wayeqaliswe ngumuntu owayethandwa ngabantu wagcina abantu bengasamkhwabithi ukuthi abe sesihlalweni sonezo. Ukhunjulwa-ke njengomuntu wathi ilizwe leZimbabwe ligalulwa phakathi kohlupho, abantu bengelamsebenzi, imigwaqo le-infrastructure isifile, abantwana bengasatholi imisebenzi, imfundo isinzima, abantu bengasatholi imfundo ngendlela eyayitholwa ngayo kuqale amahhara emakolitshini, kathesi abantu bathwala nzima. So isigaba sesithathu-ke leso abantu abangamkhumbula ngaso umuntu owayesehlezi kakhulu esihlalweni waze wagcina-ke esekhithwa ngendlela eyayingakhangelwanga ukuthi aphume ngayo. So ngamafitshane-ke nguMugabe lowo nxa abantu bemcabanga kusiya ngokuthi ungaphi kwelizwe njalo kuyini wakubonayo ekuphileni kwakhe.